Uchiwenga wethule amazwi la izolo ngesikhathi evula okusemthethweni umthetho wendaba we-High Court eMthare osanda kwakhiwa edolobheni leMthare. Uthe kumele ukhetho lwenziwe ngendlela eqondileyo njengoba okwamanje sekulokhulumende owehlukeneyo lokamnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni nyakenye ngumnumzana Emmerson Mnangagwa encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces. Uchiwenga uthe abantu abakumabandla ayehlukeneyo akumelanga bakhandane ngamatshe lezagila ngenxa yezombusazwe. Ugcizelele esithi okwamanje sebecele abantu abaningi kakhulu abavela emazweni atshiyeneyo ukuthi bazebona ukuthi luzaqhutshwa njani ukhetho lwelizwe leZimbabwe lonyaka. Kodwa abanye abantu abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi uChiwenga uyazikhulumela nje esenzela ukukhanga abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Umnumzana Njabulo Ncube obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uthi okukhulunywa nguChiwenga kayisikho kwenzakala elizweni.
Bayala kathesi ukuthi abantu bephiwe ama community radio stations ngoba uhulumende yena uthi khona ulomcabango wakhe ukuthi i community radio station icho yathola ukuthi bona kulokuthi iHarare kumbe ibulawa iphume iphiwe i community radio station, bona bathi khona ama community radio station kumele iphiwe abantu basemakhaya. Labo abantu beHarare bayayifuna i community radio station. Ungahamba e South Africa iJohannesburg ilama community radio station ambani ukukhuluma ngama TV, ama TV bakhulume ngawo ukuthi imonopoli ye ZBC iza yesulu. Kodwa kungakhangela ukuthi iZimbabwe yayikaqalisa ukuba le television, iSouth Africa ingabe le television ngo-1960, iZimbabwe yaba le television ngo-1957, South Africa yabuya ngemuva ngo-1971, kodwa lokhu esile television eyodwa.
Uncube uthi bekungezwakala okwethulwa nguChiwenga nga ukhuluma ukuguqula imithetho egoqela okuqhuba ukhetho owe-Electoral Act oyiwo amabandla aphikisayo elibusayo ekhala ngawo. Uthi ungeke kwenziwa ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe kungaguqulwanga njalo le mithetho enjenge-Public Order and Security Act lobizwa ngokuthi yi-Access to Information and Protection of Privacy leminye eminengi okumangalisayo okumele ihambelane lesisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Kudzai Khwangwari obona ngezokuhlelwa kwenhlelo kunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi uhulumende angeke akhuluma ngokwenza ukhetho olubalulekileyo njengoba esehluleka lokuthi avumele abantu ukuthi bavule imisakazo yabo. Uthi lo msakazo welizwe okhona okwamanje oweZimbabwe Broadcasting Corporation usekela ibandla elibusayo hathi wonke amabandla njengalokhu okumunyethwe yiziqondiso zenhlanganiso yeSouthern Africa Development Community. UKhwangwari uthi okwenziwa ngumsakazo weZBC kuphambana njalo lesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Angiboni ukuthi uyakhuluma ngeqiniso. Thina asimthathi serious, asibona ngani ukhuluma ngeqiniso, sibona ngani uyasibhoda njalo sizaba lokhu singingeja ukuthi kuphume egcekeni ngoba kade sikhuluma ngendaba yema-community radio since 2001 sikhuluma ngendaba.
Umnangagwa leziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lohulumende sebekhulume kwazwela ukuthi bazakwenza ukhetho olubalulekileyo lonyaka. Ababona ngokwenzakala elizweni abagoqela amalunga edale leSenate eleMelika abasanda kwethekelela eZimbabwe bathi uMnangagwa sephelelwa yisikhathi sokuthi afeze akutshela uZulu ngokhetho afuna lwenziwe ngendlela eqondileyo. Amalunga ebandla elibusayo wona athi kusobala ukuthi kuza kwenziwa ukhetho olubalulekileyo lonyaka eZimbabwe njengoba uMgabe sowasuswa esikhundleni loba nje etshaya phansi ngenduku esithi waphuma esihlalweni sikamongameli ebanjwe ngentambo libutho kanye loMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.